Well, okwenzakala ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu, I think ngangikwazi ukuthi senesikhathi esingakanani, but kumele ukuthi ngumakhelwane, but umakhelwane uhlala phethu yabethara. Umuntu lo ukhanya ubedlisa inkomo zake eplazini ngaphandle kwemvumo yami. Then ngokutsho kwakhe ukuthi yena izinja zami ziluma iy'nkomo zakhe. Abese sithi mina ngisezelile ukuzela izinja ukuthi zilume iy'nkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini eselamapholisa. Ngakhangise enkambeni ngiyathatha i-statement ngingatshina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni ke sengihlangise e-Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami bengisizwa ngiphandle but kanse bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi nxa umuntu bevuma ukuthi inkomo lezi beseplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana nokuthi isemzini wakho whether kusedorobheni isemakhaya, kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzweni engaziyisethiselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlalo babakade bebulungisile engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungahlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu wezanupief?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhonapha kuleli plazi okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kule sanda esikhulu esezanupief. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza inenzi form mina bengivele ngirente eplazini leyo. So ngaba umuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi inenzi leplazini ifuna ukuthi lami ngibe resettled kilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kusho ukuthi umuntu onjalo kumele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuzanupief wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-army ku-prisons laku-national parks lezinye iy'ngadla zikahulumende eziphathelane lezokhuselo wabahlalisa kwenye ingxenye yeplazi leli kwayehlisa ubukhulu beplazi kusukela ku-360 hectares sezele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yi-plotting. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa ngungwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yeplazi leli ngumuntu owakuthi ngo-2001 ngibotshwa ngibotshelwa kuthiwa ngibulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangeni phakathi e-trade gold wangipharetha phambi kwonkethela izindaba ngaphuma ngikusemanye izithepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MP umuntu ungumbulali. Ungwenyana lo sowaphuma kupholisi engumuntu owangikhokhela khona lapho kathesi ngomunye abahlezi eplazini lona leli. Yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki especially zanupief ngoba ngibona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba ngumuntu omkhulu kuzanupief ukuthi athathe iplazi elanika abantu ngaphandle komthetho.